into yokuqala eqakathekileyo ukuthi ugwalo lolu kaluthathwe luhanjiswe ku-all stakeholders consultation, ngoba okokuqala alukagqitshwa ukuthi kuthiwana hhayi soluphelile, khona kuzaba lokuxoxisana ku-second all stakeholders consultation. Kodwa thina besibona ukuthi njenge-organization ukuthi njengoba sokube lokuxoxisana okwenzakaliwe kuma-political parties bavumelana kulolu gwalo esilalo khathesi, thina besibona lolu gwalo njengoba lunjalo lungasoze nangasoze kutshintshwe lutho kulo. Thina besithi hhayi kulungile loba nje sikwazi ukuthi alumumathanga yonke into ebesiyifuna. Kodwa udube esingaba lalo yikuthi lungahanjiswa ku-all stakeholders consultation, kube sokutshintshwa izinto vele thina sesizivuma ezingazange zibuye ngendlela ebesizikhangelela, kodwa sesivuniswa yikuthi sithi hhayi ilizwe kaliqhubekele phambili. Njalo laba abane amabandla abakhulumayo ngokuthi abasoze bavume, ngibona ngani ngokuzwa kwethu ebesithi kumele kutshintshe ezinye izinto. Abantu abaningi abangamaKristu abangabe besithi hayi laphana kuphumanga ngendlela ebesiyikhangelela, ngakho lezo izinto kumele zilethezwe ku-second all stakeholders consultation ukuze kube le draft ezavunywa ngumuntu wonke.
Bakhona abanye bezinkonzo abafana labo kunonga abathi kabamukeli lolugwalo ngoba lunanza amalungelo ezitabane, yebo liqiniso yini khonoko?
Ngasikhangele lolugwalo alukukhipheli egcekeni lokho, ngakho mina bembona ngani kulokuthi begijimele ukuthi bethi ugwalo lolu abalufuni, yindaba bona bengaqali bebuye kuzokhulunywa. Ngoba ekuqineni sonke abantu beZimbabwe kumele silandelele ukuthi abantu beZimbabwe batheni bona. Ayikhonthi sithi hayi lo i-organization beyicabanga ngale ndlela leyanicabanga le ndlela. Kodwa ekuqineni kumele sikhangele ukuthi kati i-report eyathathwa ebantwini ngesikhathi laphana kukhankaswa yona ithini, njalo beyanto siyakwazi yacina isingqwa waba yilo lolu gwalo solukhona kathesi olukhitshwe yi-COPAC, yilo olukufinqe yonke into yakhulunywa ngabantu. Ngasilukhangele-ke lolu gwalo alizange likutsho lokhu kunonga akutshoyo, ngakho angikwazi ukuthi yena indaba esilwa logwalo lolu kathesi singaboni ukuthi impumelo yalo injani.
Alubana lithe laphiwa ithuba ku-second all stakeholders conference ukubana liguqule elingaba lifuna kuguqulwe, kungaba yini lokho?
Udaba le-devolution elokuthi abantu abakwizakhamizi bethole amandla okuthi bekhangele izinto ezibahluphayo, njalo bethole amandla okuthi ezomnotho ezikhona ngalezigabeni zabo bebe yibo-ke ababa namandla ukuthi kusetshenziswa kanjani.